abantu abaningi bayakhala kwele Zimbabwe, bakhala ngesimo sezomnotho, bakhala ngokuswelakala kwemali, baphinde bakhale ngokuswelakala kwamafutha ezimota, njalo-ke le misebenzi engatholakeliyo. Kukanti ibandla le-ZANU-PF lalithembisile ukubana-ke izinto zizaguquka, iningi lithi kakungaguquki lutho. Namhlanje ke salo-ke ongakaba umphathintambo uzobona ngani uzawaphakathi kwelizwe-ke, njengoba manje sekunophala jikelele webandla le-ZANU-PF uDr. Obed Mpofu.
Abantu ngabala sineke sokubekezela uhulumende njalo nesayiphathi iZANU-PF ebusa kulezinqumo eziningi abazenzayo. Izinqumo lezi ezizakwenza abantu ekuqaleni babona nthi zibathelisa nzima, kodwa zijonge ukuthi izinto zilunge. Akulasilonda esihlala sibuhlungu singapholanga. So thina sithemba njengephathi sithemba kakhulu ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende imizamo eyenzela ukuthi incede abantu. Into eqakathekileyo nje kithi ukuthi nasihlale sitshela abantu ngemizamo esiyenzayo.
Uhulumende wakho uMnumzana Mpofu kakuboni ngani ukuthi imali le bhondi kayilingani nje yaseMelika?
Ngiso sivumakele njengoba bonile ukuthi uhulumende utshintshe imizamo yakhe elandelisayo emakethe esetshenziswa imali amaresi asetshenziswa ngabantu.
Kuzakhishwa yini ukuthi idolari lizawufaka ukuthi idolari isalingani nile bhondi kumbe kuyahlala kuthoma elingani?
No, vela akusalingani njengoba izinto ezinjengabo-fuel ngitshilo imafutha sezitshengisela irate esetshenzwayo kumakethi. Imakethi iphume esobala ukuthi fana itshengisele esobala ukuthina idola le bhondi azikho ku-1 ibhondi itshengisela ukuthi idlalela kuma-350.
I-37 years le edlulileyo ngazolenye i-disposition uyakhuluma ukuthi i-37 years lapha wafa ezomnotho i-economy yahamba yabulawa ngabantu abayengwazi ukuyimaneja lokutshontsha lokusilela yonke into enjalo. Kambe abantu lana bazayekela bahla bahambele nothulana abahamba layo bonke bayekele benjalo.
Angazi ukuthi ngoba nabalenzenjalo kuyothi ilizwe leli-37 liyakwazi ukuthi iningi yakhona iminyaka eminingi yakhona yathi ilizwe lingaphansi kwama-sanction. Ngoba ilizwe lodwa lingavumeli ukuthola izimali ezivela kwamanye amazwe, ilizwe lodwa lingatholi ukuthi i-investment evela kwamanye amazwe, zonke izimali ezikade zitholakale ama-US dollars kade adlule e-America bafike baya-block kangena eZimbabwe.
Abaningi bathi bethuswayo kubona-ke abebutho bebhodabhoda ezitaladeni kunye namapholisa behlomile, kambe ngabe kwenzakalani?
Sila masosha, sila wonke ama-security forces ukuthi bakhangele ukuthula. Asoze bafuna ukugoqa izandla amabutho bebona ilizwe. Abantu abanye babele ibhobho nje ngakho akubona ukuthi ezitridini lapho kulabantu abethwele ibhobho abangasomapholisa abangasomasosha
laba bamba yena abantu labo. Ngoba ngikabamba ukuthi elizweni lenezimbabwe bampofu ngoba lo mtolo mbhobho plane lapha
angabakamapikisha khona sasithengiswa njalo ngososo babantu abantu bakhona abanye lokhu bebanjwa ofcourse kulezi izigangi lazo ezigqoka ama-infomu amasosha.
Lona-ke ibandla le-ZANU-PF selihlale isikhathi eside, kungabe kukhona yini ukubana selingaphumula?
I-ZANU-PF kayiyindawo abantu angathi isabenzeni beqele ukuthi bahlale phansi ayiphumi, and asuthi ngodlakela ayiphumi ngedemokrasi.
So lapho ngizindlela ukuthi ibandla leli libusayo likhona kuzobe
naphakathi? No, vele kazi kuthuki nakho. Akukho nto manzele bazayo.
Bocabanga ukuthi wayewinile
nezinhamiyicabanga izifiso kangiyamukela izifiso akudla nto enjalo abantu ezivavo sezikolisa.
Liyarigama elesitu
zenihlale mna kuphathi the whole of my life azangibone angikwazi ukuthi urikho wakhona kurikho nje
foyiko awini military state amasosha azibambile ukuthi upresident vele ngiyo lamandla lapha kumbe amasosha yala mandla.
No, the president is his task akulamasosha ukuthi weli very misleading perception. Just because you have got 1 or 2 soldiers walking the streets at the request of the police, then people think this is a military state.
No.
What is it that has been done by the soldiers that would warrant that kind of feeling?
Dr. Mpofu uyekhuthaza abantu bana ke xa unezikhalazo zikhona bakhululekile ukuthi bachazane lebandla lakhe bakhulumisane kukanti naye ulesikhizi sokuthi ahlangane lozulu wonke njalo ke uthi laba ke abathathela abantu izimpahla ezitolo ukuthi baluthe kumbe batshontshe izinto zabantu kakulunganga imela yesitho 7 igama lomngu Yesu Jesus banda